Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 19 zibandlela 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje umkhuhlane we COVID 19 usubulele abantu abangamachumi ayisithupha 60 ngelanga linye okulenani elikhulu okungakaze kubonakale selokhu leligciwane laqhamuka.
On the first wave in company yetu asizange sadibana le case ye COVID, but since kungene i second wave sokungama COVID after COVID, ama mortuaries are flooded our government.
Ukukhalala umsebenzi okwenziwe izisebenzi kamunicipal wakobulawayo sokudalele izakhamizi indubo ezimbalwa ezibalisa ungatholi amanzi.
Ukuqala ukutshengisela ukuthi izisebenzi zikamunicipal zibeka amajogwe phansi ukuthi izibi sezingamagqibhagqibha endaweni ezijeneyo.
Obencintisa kukhetho lukamongameli wele Uganda umnumzana Bobby Wine elokhu evalelwe endlini yakhe ngamasotsha osekubangele ukuthi amabandla ezombusazwe abalisa ele MDC Alliance ele Zimbabwe lele EFF ela kwele South Africa ahlabe umkhosi ngokhetho lolu.
Inhlanganiso ezimela amalungelo aloluntu lezinhlanganiso ezimela amazwe eAfrika zithule izosikhangele ukuthi kumele zihambe phambili solo okwenzakalayo eUganda.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhuhlane we-COVID-19 usubulele abantu abangamachumi ayisithupha 60 ngalanga linye okulinani elikhulu okungakaze kubonakale selokhu leligciwane laqhamuka. Ugatsha lwezempilakahle luthi abatshonileyo laba abangamachumi amathathu lasithupha 36 ngabeHarare, kwabanjwa njalo igcikwane abedlula amakhulu ayisithupha 689, iningi abedlula amakhulu 339 bengabeHarare. Kuthi ezinye izigaba zelizwe lazo zaba labanye. Inani lasebebhubhile elizweni jikelele selokhu kwaqhamuka leli gciwane nyakenye selisiyabamba inkulungwane 773. Lokhu sikudabalunye amankampani emingcwabo asekhuthaze izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa ukuthi zibe ngamalunga enhlanganiso eziphathisa ngokungcwaba abafileyo njengoba icoronavirus isithanyela ingasadlali. Uthuso Khumalo siphalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Amankampani ancedisa uzulu ngezemingcwabo athi liyakhwela inani labeZimbabwe ababulawa ngumkhuhlane wecoronavirus, ikakhulu ngalesi sikhathi eleSouth Africa selihlaselwa lihlandla lesibili lalo mkhuhlane. Umqondisi wenkampani yesisonke Funeral Services, umnumzana Devi Mlilo, uthi indlela izidumbu ezigcwele ngayo emakhazeni yesabisa.
On the first wave, ikampani yethu asizange sadibana le case ye COVID, but since kungene i-second wave sokungama COVID after COVID, ama mortuaries are flooded our government, imizimba igcwele. Laba bantu abayiwo abashiywe ihlobo abasenawo amandla, abasenawo ama-resources ngoba sebelahlekelwe ngabantu abaningi kakhulu. Thole sekushona abantu 3, 4, 5, 6 ngamndeni munye since i-COVID iqalile. So imali yokuthi basize bathathe ihlobo lezi bayozilondoloza emakhaya ayisekho.
Ngakwelincele umqondisi wenkampani yeDawu Funeral Services umnumzana Limkani Sibanda uthi uqale ukuthi iningi lentsha esebenza eMzansi ilungiselele lakusasa, hathi ukugcina ugogo labokhulu ekhaya sebethengisa inkukhu ukuze isidumbu size ekhaya.
Sinda kakhulu kulezi zinkonzo esiba nazo ezemingcwabo makuyukuthi umzimba uyahamba emakhaya. Sikhuthaza intsha ngoba intsha esikhathini sanamhlanje yibo abafaka kakhulu lana eGoli beyongcwatshwa ngogogo le makhaya. Siyabakhuthaza ukuthi mabathathe ama-burial society, mabathathe ama-policies. Kuwo wonke ama-undertaker akukhethelekile ukuba uthethe down umthethe kuphi. As long as une-policy uyakwazi ukuba ungcwatshwe ngesizotha, awunakuhlupha ifamily.
Loba nje uhulumende engakucacisa ukuthi bangaki abakwamanyamazwe ababulawa iCovid-19, abamakhampani ezimva bathi zinenge izidumbu zababulewe ilumkhuhlane abazithwalela ekhaya maviki wonke. Umnumzana Sibanda uthi kugcina usiba lusizi uthole sekuthatha amaviki izihlobo zilokhu zidinga imali yokuthi umzimba kamufi usiwe ekhaya. Kusenjalo saphethe isikhundla somelo weZimbabwe kule South Africa umnumzana Martin Makururu uthi lobanje imingcele ivaliwe kuZulu Makhaza eSouth Africa leZimbabwe isidumbu zilelungelo lokuphuma.
So if someone has a relative who has passed on in South Africa and wants to accompany the body,
labo abafuna ukuyangcwaba izihlobo zabo ekhaya bavunyelwa ukuphuma kwele South Africa bephelekezela isidumbu.
They can drive behind the car, they can drive in front of the car, or they can go ahead of the funeral, yes.
Selokho uqale ihlandla lesibili lomkhuhlane weCovid-19 kule South Africa, inani labafayo likhwela ngesiqubu esikhulu kakhulu. Wakathe sebese dlula izinkulungwane ezingamachumi amathathu lesikhombisa over 37,000 asebebulewe iCoronavirus kwele South Africa. Asebehlaselwe bona bedlula isigidi lezinkulungwane ezingamakhulu amathathu over 1.3 million. Melesturo 7 Johannesburg kwele South Africa ngiyuthuso Khumalo.
Yebo 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 umthakazo muhle Zimbabwe muhle siyalinqonisa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki onke ngolwesibili. Namhla kuhlelo siqhubeka sikhangela ukukhwaza ngolaka okwenza iCoronavirus eZimbabwe okuvezwa linani eliphezulu lababanjwa belegcikwane leli. Saphinda sikhangele amalungiselelo enziwayo ombuthano wokugcotshwa kukamongameli omutsha welemelika ngolwesithathu kuliviki. Zulu kandaba lingakhutshwa yilolu hlelo lilami uMikeove ngo 8 ntambama.
Ukukhanela umsebenzi okwenziwe izisebenzi zikamunicipala wakobulawayo sokudalele izakhamizi indubo ezimbalwa ezivalisa ukungatholi amanzi. Izisebenzi lezi zikhanele umsebenzi ngeviki edluleyo zisithi zifuna ukwengezelelwa iholo lazo. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Okokuqala okutshengisela ukuthi izisebenzi zikamunicipala zibeka amajogwe phansi ukuthi izibi sezingamagqibhagqibha endaweni ezitshiyeneyo. Kokugcwela izibi emalokitshini sokugcwela izibi esidikidikini sakobulawayo. Konke khonokho kuveza sobala ukuthi akumele babe yibo abenza umsebenzi kabakho. Okwesibili sibe sesinanzela futhi ukuthi utshani emgwaqweni emaceleni kwemigwaqo lapha bukhule bachakaza bukhulu kakhulu okuveza ukuthi labo kumele kube yibo ababutshayayo bakho emsebenzini. Sokusiba nzima ke kubatshayeli bezimoto ukuthi nxa bethutsha emajikweni atshiyeneyo bangene kuhle emgwaqweni omkhulu. Okwesithathu ke suka sikunanzelele ukuveza sobala ukuthi izisebenzi kazikho ukuthi abantu nxa besiye emangcwabeni basuka bathwale nzima kakhulu ngoba uyafica ukuthi amanye amagodi ayabengatshonanga kuhle amanye njalo elamanzi. Kwezokusithi kokwesine esuka sikunanzelele ukuthi amanzi isikhathi avulwa ngaso nganthiwa kasabanjwa kuhle ngoba siyakwazi ukuthi edolobheni lakobula loluhlo luveza ukuthi ngelangelithize amanzi akuliphi lokithi. So abantu uyafika ukuthi ekuseni bayelokhu bekhala ngokuthi amanzi abakatholi.
Manje lina njengenhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo lithini ngokwenzakalayo, like lazama yini ukuhlalisana phansi lo munisipala kunye lezi sebenzi zakhe?
Kina njenge nhlanganiso yobulawa Progressive Residents Association asilawa amandla ukuthi sithu council nganika abantu bakhe imali engaka, kodwa ke sikwenzayo njalo siqhubeka sikwenza ukuthi sixoxisane lawa ama council leziphatha amandla ze council eziphezulu kuwa amaqembu la esingaqoqisana ngawo we WhatsApp njoba kunje siku COVID-19 lockdown. So esiku suggestileyo ukuthi okwakuqala i city council kayinanzeleli ukuthi idollar leZimbabwe ngasiliqathanisa lelemelika selachelela la kuma esingathi 1:81. So khonokhana ke sokuveza sobala ukuthi i-council umbe singathi management ye-council kayikuqakathekisa ukuthi bone ukuthi izisebenzi zabo imali ababeyihola bayisondeze ku-exchange rate yona leyo, njalo bafunde ukunanzelela ukuthi kati zisebenzi zikahulumende zona ziyabe zikuliphi banga ngoba khona ukukhanya kuzenza ukuthi bangaze babe khatshana kakhulu in terms of kuma higher salaries kumbe kuma lower salaries ngoba singananzelela i local government i ministry kahulumende so ngokunjalo ke besibakhuthaza ikakhulu sike sasaba lengqoko kumbe ngengaba lengqoko lomsekeli kamphathi dolobho lapho kukhona njalo futhi u town clerk sasho ukuthi abaqale bananzelela ukuthi izisebenzi zabo kusiya ngegrade ziyasondelana yini mbe nxa beziqathanisa lezi sebenzi zikahulumende kakuthiyana kakhulu yini kube yi starting point naleyana ngoba nxa sisizwa uyezwa kuthiwa abanye bahola o 1900 zimdollars mbe RTGS okuyimali encane kakhulu sibe sesithi nxa umuntu lo ekugrade enjalo okuhulumende yena okusemgrade uhola malini baqale bakunanzele khonapho bavale leyo gap then sakhuthaza futhi ukuthi i-management ye-city council ingazi yahola imali eningi kakhulu bahuquluza imali yonke kube sokusithi laba bayibo abasebenza nzima begebha lapha laphana beginqa imigogodla bagcine bengasatholanga lutho so siyakhuthaza kakhulu ukuthi igephu iyeholo phakathi kwezisebenzi kahulumende lezi ezibamba ama-office izisebenzi zika-city council lezi ezibamba ama-office aphezulu ingazi yehluka kakhulu imiholo yabo nxa siyiqathanisa lalaba abasebenza bekuma-lower grade.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhonale kobulawayo. Sakukhetho lukamongameli wele Uganda umnumzana Bobby Wine elokhu evalelwe endlini yakhe ngamasotsha osekubangele ukuthi amabandla abalisa ele MDC Alliance ele Zimbabwe lele EFF elakwele South Africa ahlabe umkhosi ngokhetho lolu. Amabandla la asesole indlela ukhetho lokudinga umongameli oluqutshwe ngayo esithi kusobala ukuthi umongameli Yoweri Kaguta Museveni waqilibezela ukuthi anqobe hayincintisana labo abalithumi ababalisa umnumzana Bobby Wine. Embikweni ehlukeneyo eyethulwe izolo ntambama, amabandla la athi kufanele ukhetho olungakhululekanga lusolwe zinhlanganiso ezifana le-African Union kanye lamazwe omhlaba e-United Nations. Eloba inkundleni yakhe ebulenjini e-Twitter izolo ntambama, umnumzana Bobby Wine uthe amasotsha agqagqele umuzi wakhe enqabele ummeli wesigodlo seMelika ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla sebandla leMDC Alliance umnumzana Edwin Dlovu osinika imbono yakhe ngalolu daba.
Uzulu jikelele nguye okumela sukume abone ukuthi uyavikela amavoti akhe sikunanzelele siyakubona kusenzakala ke emazweni e-Africa ngama-Arab kubo Egypt kubo Tunisia kubo Libya khona ngale lapha ade bekusa kuye ngentando bengontando kayiphikiswa ukuthi abantu basukumile ngobuningi babo basho ukuthi lokhu abakufuni bakumisa kwangena abanye uhulumente yikho ke abantu yibo abasukumayo batsho nxa bebona ukuthi amavoti yabo ayatshontshwa kodwa ke njengebandla ke LMDC ibandla lisemthethweni lilandela umthetho womhlaba wonke wokuthi akungabi lodlakela akungabi kokukhitshwa ke kwabohulumende ke okungekho emthethweni zabe silandela umthetho kodwa sikhonona kuze kufike isikhathi sokuthi ke inhlanganiso yeSADC inhlanganiso yeAU lazo zibone ngasolinye ngoba lezi nhlanganiso yizokunanzeleleka kakhulu ukuthi zisekela ke amaliberation movements enalawa yiwo ke asehlukuluza ke abantu abayizalwane zalawo masho.
Siyananzelela ukuthi ibandla le-EFF kwele South Africa lalo lichothozile indlela ukhetho lwe-Uganda oluqhutshwe ngayo. Ungathi bona basesimweni esingcono yini kule MDC eZimbabwe?
Ye, ibandla le-EFF ke likamalema le-South Africa likumumo ongcono kakhulu kule bandla lethu ke MDC Alliance lapha eZimbabwe. Kokuqala kohulumende we-ANC lanxa e-Liberation Movement uyazama ngendlela zonke bonke ukuhlonipha ilungelo loluntu. Ukhetho lwabo eMzantsi Afrika luhlala lusiba lukhetho ke olungela msindo, olungela ngxabano, olungaphikiswayo. Nxa seluphumile sasiboneke abamabandla aphikisayo ke senze lamhlophe lo oyabenqobile ukutshengisela ukuthi babelokusuthiseka ngokwenzakalayo. Okunye njalo ngibona kusenzakala kweSouth Africa okuhle kakhulu ukupromota idemokhrasi ekuthini ke akubi yi-first past the post njengalapha eZimbabwe kusetshenziswa i-proportional representation. Yikho sizananzelela ukuthi ibandla ke le-EFF ke lilamalunga amaningi edala ephalamende ngoba kusetshenziswa yena leyo isystem yokuthi ke kuyabalwa amavoti ukuthi ibandla lithola amavoti amangaki lizathola lamasithi amangaki alingana lamavoti enalawo. Ikanti ke kungathiwa winile winile uthatha konke lanxa ubuseduze kodwa ke wanqotshwa ke kutho ukuthi ibandla lizasala ke belizaphuma lingela amalunga ephalamende njengakhonokho kwenzakala eZimbabwe.
Okwamanje umnumzana Bob Wine uthi abezomvikela balokhu bemhlukuluza besenqabela abafuna ukumbona ukuthi befike.
Kuyatshengisela ke ukuthi e-Afrika idemokhrasi kayikho. Ikanti lezi nhlanganiso ezimela amalungelo aloluntu lezi nhlanganiso ezimela amazwe e-Afrika zithule izo sikhangelele ukuthi kubele zihambe phambili solo okwenzakalayo e-Uganda. Sole ke ukuyephula kwelungelo loluntu emazweni wonke e-Afrika. Yibe sibakhangelele ukuthi basukume ke basole kwenzela ukuthi umsebenzi ayekele khona lokhu kuyakwenzayo ukuthi ke abancintisana layo kuzamela bahlukuluzwe, kuzamela ke bethuselwe ngamasosha abuye ezohlala emzini yabo. Kuyinto embi kakhulu enaleyo. Sifisa ukuthi ke isolo ngumuntu wonke othanda ukuthula, ngumuntu wonke othanda ukuthi emhlabeni jikelele kube lokuthula abantu benelisi ukuthi bakhethe uhulumende abamfunayo ngaleso sikhathi.
Lo ke ngumnumzana Edwin Love, isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekwaBulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC. Yabo!
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet elezimlive.com lithi amapholisa adinga unkosikazi Sipho Mazibuko ukuze bambuzisise ngodaba lokuthi wadlengulwa ngowayengumphathi ntambo wezembiko umnumzana Jonathan Moyo. Leli phephandaba lithi uMazibuko wethulele iphephandaba lechronic lolu daba ngesonto lapho athi khona lwenzakala kuminyaka elithumi lanye eyedluleyo. Iphephandaba le-Daily News lithi lesi isikhathi esilungele inkokheli zamabandla ukuthi zikhulumisane umlotha. Leli phephandaba lithi uMongameli Emmerson Mnangagwa, Douglas Monzora, lo Nelson Chamisa kumele bahlale phansi bakhumisane umlotha. Leli phephandaba lithi lenze ucwaningo lengcwethi kwezombusazwe eziyizo eziphe lumbono. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Studio 7 sanibonani, sanibonani Studio 7, sanibona, sanibona Studio 7. Abe ngisathi kancane laphana kuChamisa ukuthi kahle kahle labana abantu ababotshwayo labana bohopel chingono labo abochimbiri bonke labana kuthiwa bakhulume amanga, kodwa beseke luChamisa onguye owamanga amakhulu kulabo. BeluChamisa nguye umuntu olamanga ukwedlula bona bana abantu ababotshiweyo. Waye kungabotshwa noChamisa ukwenzela ukuthi into zamanga lezi ziyekwe, ngoba uChamisa nguye oqhubekela ngamanga siya phambili. Chamisa manje wathi wavula iqembu kanti uvule isikebo. Abantu kulabantu asibuke batshona kompana eqenjini le-MDC Alliance besithi batshonela iqembu. Kuyikuthi uChamisa kala qembu kuyisikemo. UChamisa akavulanga iqembu, wavula isikemo. Abantu batshona. So kufanele amele ukuva kwabantu bona bana abatshonayo, abatshonayo besithi bafela iqembu. Chamisa ufanele aye kuma phambi kukamantshi akaphendule kancane ukuthi kanti wayesenzelane ukuthi avule iskemu esinesithi uvule iqembu lizovotelwa ngabantu. Okwamanje iqembu lakhona is not existing, yakubo. So into ekufanele ukuthi uChamisa imele ayongena ejele ngenxa yabantu abatshonayo.
Linjani basakazi labalaleli baka Studio 7? Ngiyalibingelela kakhulu, igama lami nguSir Prince Ngqobizitha Zitha Khumalo. Thanda ukubana ndibingelele ngithi mnyaka omutsha kini lonke osisigcinile, siyabonga. Into ekhona nasi balaleli bakaStudio 7 labasakazi ukuthi kufanele sizivikele kuwona lo mkhuhlane obhubhisayo. Sikhumbule ukugqoka ama-mask, social distance, sikhumbule lokusanitiza ngazo zonke izikhathi. Umlayezo ongunikayo umuntu munye ngamunye, thina lathi njenge Community Compassion Care Trust, kungumsebenzi wethu ukuthi sibhode sifundise abantu ngawona lo mkhuhlane osuqeda abantu amadoda ahlakaniphileyo bezingcitshi.
Sanibonani, sanibonani bantu bakithi, linjani ngezindawo ngezindawo? Awuzwe nje abantu bezana uPF beqambela abantu amanga bethi banakekele impilo zabantu, kuvalela izwe kuvikela impilo zabantu. Kunini babulala abantu laba bantu? Umnanga kwa labo chiwinga lapho. Sibe ngaqala ukunakekela impilo zabantu lamhlanje kule corona efika izolo. Kunini babulala abantu corona ingekho? Bangaka abantu ababulawa yizana uPF? Sibe zoqala ukukhuluma amanga manje bevala abantu amehlo bethi corona. Kunini bebulala abantu? What is Dumbe Zinga passport? Abantu baphelile elizweni. Abantu bagcwele emajeli la. Yokuqambela abantu beamanga bethi hey banakekela impilo zabo. Laba so abantu abakhuluma ngempilo zabantu lapho. Abantu kudala besifa ezibedlela la. Ibiyala ukuthenga imithi. Bona umuntu okona mayisizwa nje iphithe ikanda uyafly uye China. Laba so abantu abakhuluma ngempilo zabantu. Ngoba abacorrupt kakhulu okwaqala. Bahlukumeza abantu kakhulu empilweni. Abantu bathwele nzima ngabo. Buka into abayenza kula abantu beMPC. Kodwa ukubheka lezi sigebenga ezibanjwe zilokhu imoto imali abantu bakamnanga kwalapha basihambela free. Ubona abantu abe MDC alliance baboshe inyawo lezandla, ungathi yibo abayenza ububi obuningi. Kanti yona iZanu PF umnanga kubazi kahle labo bantu lapho, ngabantu beZanu PF laba ababaminkosi. Ilizwe lena akula muntu ongayenza ububi iZanu PF ingakwazi. Ngabantu wabo laba, bheka nje ukuthi baboshwe njani okwakuqala. Ukuboshwa kwabo nje kuphela, ababotshwanga.
Ozabona iQuantum Regional FJ 97 SR ibanjwe inkunzi bayithethe ibisiya ngcwaba egogwe isechibitheni ibheke egweru bathatha konke lesidumo. So sicela lifake kwamanye amagruphu khonapho elilawo masinyane lisize khangani bayibambe abo 11 12 ebusuku. Cela lisize khonapho, lisize masinyane. Udriver bamchiye njenguye yedwa bathethe imota konke lesidumo.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngesikhangele ezeMelika, ababona ngezokulondolozwa kwelizwe leMelika bathi kulobufakazi bokuthi abalandeli bakamongameli Donald Trump abahlomileyo balakho ukuhlasela isigodlo seCapitol ngelanga kugcotshwa umongameli omutsha umnumzana Joe Biden. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kugcwele ibutho le-National Guard phandle kwedala le-Congress emahofisini amaningi karhulumente endaweni eziqakathekileyo, njalo kufaka ucingo oluphose luvale ngci isakhiwo se-Capitol esahlaselwa mhlaka-6 Zibandlela ngabalandeli bakaTrump abesithi kumele kumiswe ukuhlolisiswa kwama-electoral votes. Abantu laba bangena ngenkani kuleyo ndawo lapho babesithi bafuna ukuthwalisa nzima amalunga edala le-House of Representatives lawe-Senate, ikakhulu abakubandla lama-Democrats lalabo abangasekeli uTrump olokhu esithi ukhetho lwebuwa ngumnumzana Biden labanye bakhe. Akuna bufakazi obuveza ukuba ukhetho kalwenziwanga ngemfanelo. Ibutho ligcine njalo iWhite House, iNational Monument lezinye izakhiwo ezabelweni eziningi okuthiwa zingahlaselwa ngabalandeli bakaTrump abangafuni ukuba uBiden angene esikhundleni sikamongameli. Ukugcwala kwebutho wenza engani sokulempi yomvukela kwele Melika. Amapholisa ensida awe-Federal Bureau of Investigations kumbe FBI adinga ngamehlo abomvu abomvu abalakho ukwenza udlakela lalabo abangena ngenkani eCongress. Umnumzana OK Ndlovu olandela izombusazwe uthi kuyasinda okwenzakala eMelika.
Besisithi singahlukuluzwa eAfrika sibile lapha esireporter khona. Angikwazi ukuthi lokho kuzacitshwa njani ngoba namhlanje abantu ama leaders eAfrika angavumi ukusuka embusweni asezichaya amaphiko bethi sesifanana sizabona ukuthi laba bantu bazacebela nga. Kambe nxa kungasela democracy eAmerica kuthi ukuthi Britain bazalandela.
UNdlovu uthi abantu abaningi kade bephephela kule Melika isikhathi sonke.
Ngemva kwezimpi kube lobuyanga obesabekayo eAfrica. But iAmerica ingenile ngoncedo la ngokuncedisa icorrect ama leaders kubo Somalia la kunyamazwe lapha dokuhlukuluzwa khona abantu ngendlela emangalisayo sike saba la iAmerica khona ngale. Kusoba la ukuthi amazwe eAfrica sezazenzela intando yawo ngoba nxa bazathi bathi bayakhuluma abantu baseAmerica bazabatshela ukuthi hayi bangulana meveni likhangela kwethu okwena likuboni na.
Usekela uTrump umnumzana Sikhumbuzo Mlalazi uthi abantu bakwele Melika sokumele babhekane lokwenzakala elizweni labo hathi kuzwekazi leAfrika.
Asibonga khona ukuthi sekuvelile ukuthi Melika nayo inazo inkinga ezifana nesinazo thina eAfrika ikakhulu nemazwe afana nakithi eZimbabwe. Sinenkinga zethu yothi cela ke Melika ithi iconcentrate kweza kweyayo inkinga ihlukane namazwe amanye nathi sibone kwethu singabantu bamnyama. Singono kakhulu sisodwa bengekho abantu bamhlophe.
Umnumzana Joseph Juma owebandla lezano PF uyakusola kakhulu okwenziwa nguTrump.
Ngabe nje indoda le iyazivumela ihlale phansi iyeke lomunye lo ophumeleleyo aqhubeke ngomsebenzi. Yikho kwenzibana ilizwe lisukume lime ubeso kusiba lempumela yomkonomi. Kodwa into engiyaziyo ngeAmerica ngiyakwazi ubana abasoze bakuvume konke kokwana. Impetela yikutona uzagcina sehlezi phansi, uzagcina siyangekile, idemocracy iza prevaila.
Loba kulokuxoxozela eMelika, uBiden ukhangelelwe ukuba uzacotshwa ngolwesithathu kulabantu abalutshwane kakhulu phandle kwedala leCongress ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19 kanye lesimo esibi sezomvikela. Umsekeli wakhe, unkosikazi Kamala Harris, ukhangelelwe ukuba uzafungiswa nguJustice Sonia Sotomayor. UBiden uzahanjiswa eWhite House lapho uTrump akhangelwe ukuba uzasuka ekuseni elubhekise emzini wakhe eFlorida. Kasuze ehambe emcimbini wokugcoba uBiden. Kodwa umsekeli wakhe umnumzana Mike Pence uthi uza kuyabona uBiden lonkosikazi Harris begcotshwa. Ngimele iStudio 7 iseMaryland ngingoGibbs Dube.
Freedom comes to those who fight, but not to those who cry. Cause the more you cry, the more your people continue to die. So rise, defend your rights. Yaga, 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 yaga.
Wine.
ingoma ethi yona Corruption is a Time Bomb. Isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba. Umkhuhlane we-COVID-19 usubulele abantu abangamachumi ayisithupha 60 ngalangalinye, okulinani elikhulu okungakaze kubonakale selokhu leli gciwane laqhamuka. Obencintisa kukhetho lukamongameli wele Uganda umnumzana Bobby Wine elokhu evalelwe endlini yakhe ngamasotsha, osekubangele ukuthi amabandla ezombusazwe abalisa ele MDC Alliance ele Zimbabwe lele EFF lakwele South Africa ahlabe umkhosi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.